sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 30 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukuthi umvulo mhlaka 30 Ntulikazi ilanga lokhetho.
Umongameli Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi, kodwa incwadi kundaba zesisekelo sombuso ithi wephule umthetho.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuyaphambili ukucindezela obusenziwa umnumzana uMgabe lo. Mnangagwa uyaqhubeka uyaphambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Umthethwandaba we-Constitutional Court walile namuhla ukuvumela isizalwane seZimbabwe esihlala kwamanye amazwe ukuthi zivunyelwe ukuvota kulolu khetho. Iqembu lomdlalo wenguqu elemathebeleland select team selifikile eLondon kweleBhilitane ukuyadlala imidlalo yenguqu yomhlaba e-Confederacy of Independent Football, i-CONIFA. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho lokudinga umongameli, amakhansila kanye lamalunga edale lephalamende luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Umnangagwa uhle wazisa njalo ukuthi umthethwandaba owamukela amabizo abantu abazancintisa owe-nomination court uzahlala mhlaka 14 ngoNhlangula. Intatheli zindaba yethu uGibson Bebe uyalandisa.
Lokhu kuphume kugwalo ndaba lukahulumende olwe Government Gazette kwagcizelelwa yikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi, ehle yaveza njalo ukuthi kungaba ngutshikilo bhanqa njengalokhu okwenzakala kukhetho luka-2008 phakathi kwababili abayabe bekhokhela luzaphindwa mhlaka 8 Mpandula olwe runoff. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zekhi, unkosikazi Priscilla Shigumba, uthe ukuhlelwa kwelanga lokhetho sokusitsho ukuthi abantu beZimbabwe sokumele baqaphele imibiko esemthethweni ezakwethulwa yibo ngokuthi ukhetho luzaqhushwa ngayiphi indlela, hatshi ukulalela amahungahunga.
The Zimbabwe Electoral Commission hereby notifies the general public.
IZimbabwe Electoral Commission ithanda ukwazisa uZulu ukuthi umhlonitshwa umongameli Emmerson Damso Mnangagwa usephalule ngokusemthethweni waka section 144 ukuthi umvulo mhlaka 13 Ntulikazi ilanga lokhetho lwelizwe leZimbabwe elokukhetha umongameli, abameli bedale lephalamende labamakhansili.
Izekhi yazise njalo ukuthi abantu abanesifiso sokuncintisa ezikhundleni ezithi esikamongameli welizwe ezokuba ngamalunga edale lephalamende lokuba ngamakhansila embusweni yezabelo balakho ukubhalisa ababizo abo mhlaka 14 Hlangula. Iphinde yazisa ukuthi izafaka indawo zokuvotela zibe ziningi endaweni ezilabantu abaningi abazavotela, njalo ithe abantu abangenelisi ukubhala noma abangaboniyo bazancediswa ngabantu abazikhetheleyo, hatshi ukubanjwa ngamandla ukuthi umuntu okhethwe ngabebandla loba abavotisayo abancedise. Ingcithi ecubula ngezombusazo umnumzana Pride Mkhono uthi laloba besamukela ukwethulwa kwaleli langa lokuvota kunengi okungakalungisiswa okuzenza impumela yalo ingathenjwa lokamukeleka.
Kuyinto eqakathekileyo nxa sikhangelelane lombuso we-democracy okumele ube khona eZimbabwe. Kodwa sibona njalo ukuthi kulama problems amaningi ngelanga leli abalifakileyo ikakhulu isikhangele ukuthi imithetho eminye ekumele ifakwe kungakabi lama election enziwa yenziwanga ikakhulu isikhangele into zokuthi mbani uzabe gcina i-database yama voters roll njalo ama police station akhona vele mangayi ngoba akagazethwanga sabakwathi mangayi sizwa kuphela isithi bona bangezele ama police station kodwa ungacaca ukuthi angezelele ngapi njalo emangayi
osakhulayo enginobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye laye uthi laloba kuqhathekile ukhetho bekumele lwenziwe ngemva kokulungiswa kwenguquko ebifunwa ngababandla aphikisayo emthethweni olawula ezokhetho ukuze impumela yamkeleke.
Kule mibuzo eminingi mayelana ngokhetho loluzayo ngoba kulama reforms esiwakhangelele ukuthi ayenziwe in the next 60 days, ngoba sifuna free and fair elections, sifuna abantu bakwanise ukuzikhethela abazabakhokhela. So sikhangelele ukuthi sibe lama answers to ama questions okuthi the diasporan vote, siyabona kathi i-constitutional court iyalile ukuthi ama diasporan vote, but abantu labana baphuma elizweni kuyibangela ukuthi i-economy yethu engafunctioni kuhle njalo they contribute a lot to economy yethu and the FSA.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthe bekuvele kubuya lokhu njalo sokuyisikhathi sokuthi izizalo zeZimbabwe zitshengisele ukuthula ngesikhathi lesi.
Bekumele kusiza besivele siyikhangelele, so sokuyikho isikhathi sesifekiwe sokumele nje siyisebenze kodwa ngokuthula kungela udlwangudlwangu kungela kulwa lokutshayana lokwethuselana kuze sibe le free and fair election ele-credible result.
Abaningi babheke ngelihlo lokhozi ukubona ukuthi icele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lizancintisana kukhetho lolu njengoba lalithi alithoze lincintise imithetho yekhetho ingakalungisiswa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, New Gibson Pepe.
Kunjalo nje ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi labo abangenelisanga ukuhlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll bazavunyelwa ukuwahlola kusasa kusiyafika ngolwesihlanu. Kusukela lapho iZEC ithi kabasoze babe besalithola ithuba. Kubika uBathabile Masuku.
U-District Elections Officer wakoBulawayo uNkosikazi Sithembiso Khuphe uthi uhlelo lokuhlola amabizo selugqitshiwe kodwa inani labantu abahlole amabizo liphansi kakhulu. Uthe akusoze kuqhubeke ukuhlola ukwenzela ukuthi iZEC yenelise ukuqoqa ugwalo oluqondileyo lwamabizo ababhalisela ukuvota olwe-voters roll.
Kuyaphetha kathesi i-voter inspection kusenzelwa ukuthi kuyelungiswa phela ngoba le kade silayo esibiza sithi provisional voters roll. Kathesi ukuqoqwe kathesi abantu belungisa bekhangela information eku-provisional osokulungisiwe sokusiyalungiswa ke i-final voters roll. Iyo ke esiza kutsho ukuthi sesilungele ukuthi singaya ku-election sisebenzisayo.
Ugcizelele wathi abantu balakho ukuqhubeka bebhalisela ukuvota emahofisini eZEC kodwa indawo ebezivuliwe phakathi komuzi wakoBulawayo sezivaliwe.
I-voter registration kasiqedi lamhlanje, siyaqhubeka siloko sirejista emahofisini ethu aweZEC asebenza phakathi. Siyavala kuphela kuma-wards lapha desiqalise uhlelo lwe-inspection kodwa kuma-offices zethu siyaqhubeka nge-voter registration.
Ukhomishina weZEC umnumzana Qhubani Moyo uthi inani labantu ababhalisele ukuvota lizakhutshwa emphakathini emalangeni aseduze.
Sesiqedile indaba ye-voter inspection, information yonke sesithethe sayicompiler sokuseleke ukuthi sigazethe, kodwa okuqhathekileyo ukuthi voters roll sesiyicompayilile kalesi isiphelile. Inamba yonke yabantu abarejistileyo izaphuma emalangeni alandelayo.
Uthe njalo ukhetho luza kwenziwa ngoNtulikazi mhlaka 30, ethi nxa impumela ingavezi kuhle umnqobi kuzaphinda ukwenziwa ukhetho ngompandula mhlaka 8.
Proclamation isenziwe lokho kutsho ukuthi ilanga lokhetho selenziwe. Ukhetho luzayenziwa i-nomination code iyahlala mhlaka 14 June. I-election izenziwa nge-Monday mhlaka 30 July. Na ukhetho lungazange lube lempumela elewina khonapho i-election i-run off izakhona mhla ka 8 September.
Kunjalo nje uZulu wakobulawayo wamukele ngemibono ehlukeneyo ukubekwa kosuku lokhetho, abanye besithi bekumele kwenziwe kusase lesikhathi ukuze lulungiselelwe kuhle. Umnumzana Themba Chiveya olwela amalungelo oluntu uthi indlela usuku olubuya ngayo luzahlupha ngoba isikhathi sakhona esesisele sisincane.
Ngendlela olubuya ngayo against amanye ama reforms akade khangelelwe, isikhathi sakhona against ama reforms and other things, I think pasizahlupha ngendlela embona ngayo. Ukuvalwa kwe voter registration lakho futhi kuzachiya abanye abantu ngaphandle. Iyona nje generally proclamation for the date iyabidinga layo ukuthi ibekwe kusasengani kusaselesikhathi ukwenzela ukuthi abantu bathole amathuba alingeneyo, even ama-political parties.
Unkosikazi Theresia Musako uthi usuku lokhetho luseduzane kakhulu, ethi amabandla ezombusazwe awakakhankasi okuzwayo kuthi inhlanganiso ezizimeleyo azikalungisi abantu abazakhangela ukhetho.
Usuku lokhetho mina mbona ngani luseduzane kakhulu kungenxa yokuthi ama-political parties amaningi mbona ngani kayakenzi lutho. Even the civic society kunje sokathi sawukabi lama-observers ukuthi ukhetho lolu luthiwe lube free and fair. Angiboni ukuthi ikhona inhlanganiso esiba-trainile so far.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Vusumuzi Chirwa uthi uyajabula kodwa uyakhonona ngesikhathi eside esithethwe yokulindelwe ukuthi kumenyezelwe. Ethi izeki yiyo okumele ibe lomlando wokumemezela usuku lokhetho.
Ngokuzwa kosuku lolo osolukumemeziwe ngumongameli welizwe olokhetho mhla ka 30, ngiyajabula kodwa ngilokukhonona ukuthi kanti bekuyinto enzima kangaka shiwa umnyaka wonke lo ukuthi nje amemezele usuku lolu abekwazi ukuthi inkumba sazise lathi njengezizalwane zeZimbabwe njengabantu abavotayo. Ngoba uyazi kahle kahle ukuthi ithemu le ayibambele ayithethe over from ugala ayibambele ukuthi ayiphutshise ukuthi yaqala nini. Ngingathi vele ngamafitshane izekhi ayibe lo mlando wokuthi yona ibe yiyo ememezela usuku njengoba kuyo ephatha umdlalo wokhetho, ngabe yiyo imamazela futhi njalo usuku lokhetho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko namhla eveza usuku lokhetho lukamhla ka 30 Ntulikazi lonyaka okuhle kwakhokhelela ekwethulweni kosuku lokuhlala kwedale lokubhalisa labo abalesifiso sokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lolwamakhansila ezabelweni mhla ka 14 Nhlangula. Mhlaka 11 Ntulikazi idale lezinduna lizahlala likhetha abameli balo edale lephalamende ele Council of Chiefs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Igqwetha kundaba zesisekelo sombuso njalo engumkhokheli we-MDC umnumzana Walsh Mencube uthi umongameli Mnangagwa wephule umthetho wezokhetho kanye lesisekelo sombuso ngokumemezela ilanga lokhetho iZimbabwe Electoral Commission ingakethuli uluhlu lwabantu abazavota ole-voters roll. Ngakho uNcube uthi umanyano we-MDC Alliance ulakho ukuya emthethwandaba.
Nxa ususenza i-proclamation uyabe ususithi i-voters roll isikhona siphelele ilungile. Njengoba lamhlanje proclaime i-election kumele ukuthi ngingahamba ku-ZEC lamhlanje ngithi ngifuna i-voters roll banginike ukwenzela ukuthi sengiphelele voters roll ngingene kumbe ngifuna ukuba ngukansela kuwadi yami kumbe ngifuna ukuba ngu-MP ku-constituency kumbe ngifuna ukuba ngu-president ngihambe province by province ngile voters roll ngisithi abantu banginominate ngibacinga ukuthi bakhona ku-voters roll yini. Manje nxa i-voters roll ingakabi khona kodwa amalanga lawa ngu-14 seqalise ukubalwa namhlanje day 1 uphelile kodwa voters roll kayikho. Izolo izolo lokho besidingi voters roll kuzek njenge MDC Alliance besala ukusinika besithi kayikho kodwa suqala amalanga 1 up to 14 i-voters rolling ngekho singela access kuyo ukuthi sikhangele ukwenzela ukuthi laba abafuna ukunominate badinge abantu abakhona ku-voters roll. Akumelanga kube njalo, kumele kuqale kube le-voters roll accessible efinyelelwa ngumuntu wonke ungakayenzi i-proclamation.
Umthetho oyephuliweyo lapha ngumthetho wezokhetho i-electoral law.
I-constitution, the electoral law. I-constitution ithi ukhetho kumele lube free and fair. I-constitution ithi every citizen ilelungelo yokuthi ingene ekhethweni to participate freely in election. Nxa ungela voters roll ngoba i-voters roll yiyo i-campus yokuthi i-direction oyihambayo yile. Kuku-constitution, kuku-electoral act khonoko. Njalo kuyi-common sense.
Fosikhwica Mfundo Walshman Ncube yincwethi kundaba zesisekelo sombuso njalo ukhokhela ibandla le-MDC.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu LFVOADebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kulamalunga ebandla lakhe leZANU-PF afuna ukumsusa embusweni ngeimpeachment enganqoba kukhetho. Umnangagwa obekhuluma emhlanganweni okukhumisana umlotha phakathi kwabanqobayo labanqotshwayo kukhetho lwama-primaries ebandla lakhe lapho abanye abathi baqilibezelwa. Asizweni amazwi akhe.
I get intelligence that some of those who have won these primary elections, they have two minds. They have gone.
Kulabanye abasanda ukunqoba ukhetho lwama-primaries, abanqobe ngokuqilibezela, njengokubhadala abanye imali ukuthi bevotelwe ukwenzela ukuthi bangangena ephalamende bengisuse embusweni nge-impeachment. Kodwa ukuze ususe omunye embusweni, kufane ube lesiqiniseko sokuthi ungakwenza lokho. Ngoba isekelo sombuso sicacile kukanti esezana uPF City kukhutshwa umuntu ungasewebandla ngokupheleleyo.
Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa, uSanekile Mhlanga uxoxe lencwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Cool. Ama primary elections wona asivezele ukuthi kulethumba elikhulu ukwedlula lelo besisitile khona elihlazi kuka kuZANU-PF. Umuntu okhangelisisa izinto vele obekubhekelele lokho ukuthi kungenzakala ngoba asikhumbuleni ukuthi isitimela lesi besikhangele i-direction ethize. Wonke umuntu equle sigabe ama-province uphase evoti athi afuna kwenziwe kanye. All of a sudden kwatshintshwa kwathiwa khona ama-province asevoti asethe sefuna uMnangagwa. Phakathi khonaphana ngoba i-politics ye-ZANU-PF yi-patronage ngesilungu. Yani i-politics yokuthi uyabe ufuna ukuthokozisa abantu abathize. And kufuze ubathokozise ngoba ilokhu i-life yakho ne-survival yakho isezandleni zabo in terms of uqhubeka kwakho ukuthi ungumongameli ngeparty iqhubeka elokhuvusa.
Ye, kuyikuthi enganqoba umongameli mnanga kwakukhetho. Singabone seqalisa ukuxotsha abanye amalunga akhe kubandla ngoba siyezwa lapho uthi ukhetho liyeza sizawubona ukuthi umi ngaphi. Ingani uyabethuse?
Mina ngokucabanga kwami vele even before election abanye bangawa. Angawa amanye ama-power departments. Because intelligence, Mnangagwa has always been a man of umuntu ohlele kwi-intelligence, ekucupheni, ngumcuphi, ube ngumcuphi omkhulu, njalo ube ngumcuphi omkhulu ngesikhathi segugula and then so on. So uyakwazi ukubophela imisila emuntwini, umuntu ekehamba yena embambe ngomsila, ekwazi ukuthi uya ngaphi. Kungenzeka ukuthi akula muntu amesabayo, kodwa uyacabangela. Oh, eqinisweni usezwile. And akafuni ukuthi a rocky boat yokajoka sokusela iminyanga ezimbili kuphela and I see ukuthi ngiyokuthandile uforce a constitution ukuthi announce election date. So indaba yakho ninzima kakhulu kudlalwa lapha and ibizwe I think ekugcineni yilo lizonqoba ngoba ukulwa kwabantu ababi ekugcineni kwenza kuphume into engcono ngithi kuphelahlathi ingafa iyngalakade iyaziluma bese kuphuma nje encane enhle.
Lo ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zamukele ngokudana okukhulu isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokulahla isicelo sokuthi kuguqulwe umthetho wezokhetho ukuze abeZimbabwe abasemazweni bavunyelwe ukuvota bekulawo mazwe. Kubika uBenedict Nhlapho.
Bakhalezi mathunza beZimbabwe abahlala lokusebenza kwele South Africa, umthethwandaba wesisekelo sombuso lamhlanje wethula isinqumo esilahla isicelo sokuthi bavunyelwe ukuvota besemazweni. Ngemva kwesicelo ebesibiswe kulumthethwandaba ngabeZimbabwe abathathu, umnumzana Gabriel Shumba, uSibonile Mfumisi, lo mnumzana Darlington Nyambia, abasemazweni labo abathi besebele themba lokuthi lo nyaka bazavunyelwa kuvota bephandle kwelizwe. Ngomele ibandla leMBCT kwele South Africa, umnumzana Austin Moyo, ukuthi ukumenyezelwa kwelanga lokukhetho qede lapho bancitshwe ithuba lokuvota kufana lomuntu okulimazayo qede lapho athele ibilebile esilondeni.
Ngithi kufana nokuthi kukhona umuntu osikhombe ngesibhamu ilanga libalele, kube kanti ama regional bodies nama continental bodies ne international community babukele nje bashaya izandla. Kanti ke isicelo sika mongameli welizwe ukuthi sibuye ekhaya sigxile kakhulu ekuthini sikwazi ukuvota sila esikhona.
Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa, umnumzana Bongani Khalemana.
Bona kuyisenzo esibi kakhulu, isenzo esincindezela abantu. Kuyasibonisa nje mhlophe ukuthi kusaqhubeka kuya phambili ukucindezela okusenziwa ngumnumzana uMgabe lo. Mnanga kuyaqhubeka uya phambili ngakho. Njengebandla lezaphu sidanile njalo sididekile ngalesi senzo.
Ngesikhathi lesi sicelo kuxoxwa ngaso emthethwandaba, igqwetha ebelimela abathathu laba uMeli Thabane Mpofu watshela umthethwandaba ukuthi umunca womthetho wezokhetho wenqabela abasemazweni ukuthi baphatheke ekhethweni nxa sebefikise umnyaka bephandle kwelizwe awukho emthethweni ngakho kufanele wesulwe. NgabeZimbabwe bathi isinqumo sanamhlanje sikhombisa sobala ukuthi bona abathathwa njengezizalwane zeZimbabwe ezipheleleyo. Abanye bathi kuzaba nzima lokuthi bayevota ngelanga lokukhethwa njengoba abaqashi babo bazabe bebafuna emsebenzini ngapha kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mcasitele Gwaza uthi sisodwa isizathu esingenza ukuthi kumenyezelwe ilanga lokhetho bese bencitshwa ithuba lokuvota.
Ngicabanga ukuthi uhulumeni uyesaba ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu ongaphandle kwalela izwe kungumuntu vele owabalekela umbuso wakhe, okuyukuthi wonke umuntu ongaphandle vele uzovotela igama eliphikisayo. Kusho ukuthi ukuvumela kwawo i-diaspora vote kusho ukuthi basuke bevumela ukuthi sebefuna ukuphuma esikhundleni.
Loba kunjalo esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Stan Ndlovu uthi ayilahlwa imbeleko ngokufelwa.
It's unfortunate yaliwe kodwa ke I'm sure ukuthi kuzasikhuthaza ukuthi siqale manje ukusebenzela ukutshintsha ezokhetho ukuze ukuthi ngeminyaka lelandelayo 2023 idaspora vote leyibe khona ngoba indaba leyo ukuthi siphusha izinto mase kumele izenzeke ngesikhathi esincane vela ayisebenzi.
Umthetho ndaba kawuzange uveze izizathu zawo zalesinqumo, kodwa uthembise ukuthi ziza kwethulwa ngokuya kwesikhathi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.
Izakhamizi ze-Country Park koBulawayo zithi zikhangelele ukulala kuhle namuhla kulandela ukukhitshwa kukantokolotshi ololaka olumangalisayo obesehluphile kuleli lokitshi etshaya abantu ngamatshe njalo edlwengula abesifazana. Njengokubika kweStudio 7 izolo, umprofeti odume ngokubamba ontikolotshi Xhaka uLazarus Siziba uvukele namuhla wenza imithanithani yakhe wasekhipha okuyizinto okungaqondakaliyo okwesabisayo endlini ezimbili. Okunye kuphume endlini kaMnumzana Tito Gumbo yena obevele ecatshangelwa kwazothi okunye kwakhitshwa endlini omunye owesifazana owakokhumalo. Kodwa uSiziba ukubeke sobala ukuthi okuyizinto lokhu bekufakwe ezindlini zababili laba kodwa kayisikho kwabo. Sixhume uKansila weCowdrey Park uMnumzana Colette Ndlovu yena othi balethemba lokuthi bazabuquta namuhla.
USiziba ukhiphile ezindlini ezimbili khonokho athi yikho bekujikijela izindlu. Soke kusukisela ngemva kwakhe ekhuphile akulanto enye efike yenzakala, kusela kujikijela lokho kade kukhona. Esicabanga ukuthi maybe kungabe kuyukuthi khona sebekuqedile. Soke bengicabanga ukuthi kusasa ngayikho sesizaba lo mhlangano lezakhamizi ukwenzela ukuthi zingakhombelani ngemini ukuthi kuhlale kulokuthula esigabeni.
Iliza xwayisa yini futhi emhlanganweni khonapho kansila ukuthi abantu bengabofuya izinto ezinje?
Siza kuxwayisa kakhulu ngoba khonapho kufunyanwe khona asiwo banikazi ngabantu ade besithi belento zabo bathathe bayethukuza. So-ke kodwa labo kade belandela batho ukuthi hhayi into le ilapha ekhaya. So sizazama ukuthi sixwayise kakhulu ukuthi umuntu unqayele inyamazana yakhe angabohamba eyifaka emizini yabantu.
Sibonile okukhitshiweyo bekulokunye okusadoli obekugqokiswe amangqongqo. Bayakukholwa yini abantu ukuthi impela yikho kuyizinto bekuhlupha?
Bayakukholwa ngoba kusukela bekukhophile kakula kutshaya okwekwenziwa. Okutshengisa ukuthi kuyikho kade kutshaya khona lokho.
UMnumzana Colette Ndlovu ngukansila welokitshi leCowdrey Park koBulawayo sengathi izakhamizi zingalala obukabhuka lamuhla. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sixoxa ngosuku lokhetho kanye ngesinqomo kanye lesinqomo somthethwandaba esokuthi abahlala kwamanye amazwe kabasoze bavunyelwe ukuvota kulolu khetho. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise namuhla ukuthi ukhetho luza kwenziwa mhlaka 30 ngoNtulikazi. Kodwa ingcwethi kundaba zesisekelo uMnumzana Walshman Ncube uthi uMnangagwa wephule umthetho. Umthethwandaba weConstitutional Court walile ukuvumela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote kukhetho lwalonyaka. Kwanele olivalelisayo ngoNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.